Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 12 ngowakazi 2020 nguPlaxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
amanyuzini amaningi awana mali eyokuthi bekuthenga ama face mask, ama hand sanitizer, benika intatheli zindaba. Okutsho ukuthi intatheli zindaba bese sengozi yokuthola leli gcikwane eli COVID-19.
Sebenza inkulungwane phose ezinhlanu, 4,818 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ngesikhathi umsakazo weZBC ubika ukubana kule ntatheli zindaba ezingamashumi amathathu ezezitholakale zile gcikwane le COVID-19. Iintatheli zindaba uHopo Chimono ukhangelele ukupha ubufakazi besimo samajele kusasa edale likamantshi eHarare, kodwa kungavunyelwa intatheli zindaba. Imuli yakochuma edabuka eBhinga isicele umphakathi lenhlanganiso ezizimeleyo ukubana ziphathise ngemali yokuthwala izidumbu ezine zamalunga emuli le abhubhe isikhathi sinye eGoli.
Abafi bethu, ukuze lanamhlanje bebe leviki bengakahanjiswa ekhaya, kushota yona imali yakhona, kodwa abantu basathaya singazi kumbe izokwana nini behambe ekhaya endaweni zabo zokuphumela ezokuthina.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebenza inkulungwane phose ezinhlanu, 4,818 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gciwane sebezedlula inkulungwane lengxenye, 1,544. Labulala abedlula ikhulu, 104. Emazweni awezwekazi le-Afrika, asebetholakale bele gciwane leli sebezedlula isigidi, 1,064,546. Labulala inkulungwane phose ezingamashumi amabili lane, 23,839. Kubika abenhlanganiso ye-African Union. Kuthi abekolitshini le-John Hopkins University, bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amashumi amabili, 20.3 million abasebefunyane bele COVID-19, yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu ayisikhombisa, 743,599. Umsakazo weZBC wona ubika ubana kule ntatheli zindaba ezingamashumi amathathu ezezitholakale zile gciwane le-COVID-19. Lokhu sokwenze intatheli zindaba elizweni lonke jikelele ziveze ukukhathazeka ngokungavikeleki emkhuhlaneni lo lapho zisebenza. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-COVID-19 isipha manje indlela abantu abasebenza ngayo, okugoqela le ntatheli zindaba zeZimbabwe. Inhlanganiso ezimela intatheli zindaba zithi abaqhashi kumele baqinise indlela zokuvikela ukuze kukhanye ukuba bayaqakathekisa ukulondoloza impilo zezisebenzi. Umnumzana Nigel Nyamdumbu oyinhlanganiso ye-Media Lines of Zimbabwe MAZ uthi kumele abaqhatsha intatheli zindaba bazithengele impahla yokuzivikela.
Zimbabwean media organizations have to
inhlanganiso eziqhatsha intatheli zindaba kumele zibone ukuba onozindaba bavikelekile. Kumele zibone ukuba intatheli zindaba zinezembatho ezivunyelwayo omele bazigqoke ukuvikela
kulomkhuhlane.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Admire Masuku, umbalisi kwezifundo zentatheli zindaba ekolishini eleHarare Polytechnic.
Ngathi nje masibheka inhlelo ezenziwayo lapha emhlabeni eZimbabwe ezokubana abantu abasebenzela endaweni ezile COVID bevikeleke, uyathola ukuthi kukhulunywa kakhulu ngamanesi, kukhulunywa kakhulu ngamapolisa lamasosha, but esikhathini esiningi uyabona ukuthi abantu abakhulumi ngentatheli, but nazo ziyasebenza isikhathi sonke and zimele zikuthi zisebenze kuzama uzulu weZimbabwe akwazi ukuthi yikuyini okwenzakalayo emhlabeni. But uyathola ukuthi kabatholi usekelo abamele beluthole kusuka lapho abasebenzela khona, esingathi yiwo ama-newsroom akhona, noma kulawo amaqembu athi amelela ama-journalist.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalist Association yoja, umnumzana Leopold Munende, uthe njengenhlanganiso basebenza katalala ukubona ukuba intatheli zindaba ziyathola indlela zokuziviyela.
Engibona ukuthi ama newsroom amaningi awana mali yokuthi bebethenga ama face mask, ama hand sanitizer benika intatheli zindaba. Okutsho ukuthi intatheli zindaba zesengozini yokuthola leli gcikwane ele COVID-19. Kodwa ngithi bayazama ngoba singakhayela ama newsroom amaningi, amaphepha amaningi asesithi intatheli zindaba zisebenze zisendlini. Osekusele ukuthi uhulumende yena ayehlise ama events ayebefuna khona intatheli zindaba.
Kodwa enye intatheli zindaba ezimeleyo ukhuzana igerele uthi udubo ukuthi abaqhashi abana mali ukubhadala ukuba intatheli zindaba zihlolwe.
Ama media samaningi lapha eZimbabwe ngiyabona ana alodubo olukhulu kakhulu ekuvikeleni izisebenzi zawo kumbe singathi intatheli zindaba. Singananzelela ukuthi ba test into edurayo kakhulu. Njalo ukuthi sikhangele ama media la ukuthi engenelisa yini ukuthi abe lemali ukuthi afake eceleni ukuthi atestise ama journalists awo. Lokhu mbonani kuyinkinga enkulu kakhulu ngenxa yokuthi singananzelela isimo ama media la akiso sibi kakhulu.
Umuntu wakuqala obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe intatheli zindaba uZororo Magamba kule nkuthazo yokuba intatheli zindaba zivikeleke. Unobhala kugatsha lokwethula kwezembiko umnumzana Nick Mangwana ngeviki edluleyo wethule umbiko othi uhulumende usaza kupha intatheli zindaba imibiko esebenzisa indlela zakulezi nsuku ukuze zingabuthani ndawonye ziminyezelene zingalandeli iziqondo ze-social distancing ukuvimba ukuthelelana lula leli gcikwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Intatheli zindaba uHopewell Chingono ukhangelele ukupha ubufakazi besimo samajele kusasa edale likamanje eHarare, kodwa kungavunyelwa intatheli zindaba labanye abantu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umanje uWhisper Mabaudi ucele ukuthi uChinono aphe ubufakazi ngesimo semajele kungela ntatheli zindaba loZulu edale, esithi amazwi azakhulunywa nguChinono alakho ukuphambanisa ezomvikela zelizwe amajele lezisebenzi zemajele lezibotshwa. Isicelo sikahulumende lesi siza ngemva kokuba uHopewell eze emthethwandaba legqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa, yena othi emajele kakulandelwa iziqondiso zokuvikela iCOVID-19 ezabekwa nguhulumende leWorld Health Organization. Esethula lesi sicelo, unkosikazi Mthethwa uthe isisekelo sombuso welizwe sipha uChinono imvumo yokuba athonisiswe ukusegcekeni, esipha ubufakazi bakhe kungela muntu omele avimbe ukuhlonitshwa amalungelo lawa. Uphinde wathi indlela izinto ezimi ngayo emajele kumele zaziwe ngumuntu wonke ukuze uhulumende alungisise okuhluphayo ukuze abasebenza emajele lezibotshwa bengavi engozini yokuthelelwa ligcikwane le-COVID-19. Esephendula, uManji Ngoni Nduna uthe isisekelo sombuso yebo sipha uChinono amalungelo, kodwa alakho ukuphikiswa nxa ephambanisa ezomvikela welizwe. UChinono ubuye edale ebotshwe ngezankosi ezandleni lasenyaweni. Kusenjalo, igqwetha elimela umkhokheli weTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume, umnumzana Moses Nkomo, uveze ukungajabuliswa yisinqumo sokuthi udaba lwakhe lungathoniswa namhlanje ngoba kungela manje obengahlulela. UChinono lo Ngarivume betheswa icala lokutshotshozela uZulu ukuthi atshengisele okulodlakela mhla ka-31 Ntulikazi besebenzisa inkundla zokuxhumana zebulenjini ezigoqela iTwitter bezibiza ngokuthi iJuly 31st Movement. Kolunye udaba, abalwela amalungelo oluntu ababotshwa besetheswa icala lokwenza umhlangano elizweni leMaldives ngenhloso yokugenqula uhulumende bakhitshwe ekubeni yizibotshwa ngemva kokuba uhulumende edlulisele phambili udaba lwabo. Laba ngabathi uFrank Mphahlo, umnumzana George Makhoni, unkosikazi Sithabile Dewa, unkosikazi Rita Nyampinga, unkosikazi Gamchirai Mukura, unkosazana Farai Kumbondzwada, lo mnumzana Thathenda Mombeyarara. Ngimele iStudio 7, ngingubathabile Masuku.
Un Unkosazana Lindiwe Zulu, umgcinisihlalo wohlangothi olubona ngokudlelana kwebandla le African National Congress ANC lakwele South Africa lamanye amazwe omhlaba uthi izwekazi le Africa kumele lilungise okuhluphayo eZimbabwe. Unkosazana Zulu uthi iANC iyakwazi ukubana kulokuhluphayo kwezombusazwe weZimbabwe, ngakho ke kumele iAfrika yonke jikelele incedise ukuletha ukuthula kulelo lizwe. Okulabaphikisayo abathi okwamanje bathwaliswe nzima nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa obopha abantu mahlayana. Uphinde wathi ulethemba lokuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zizaphatha ngemfanelo udaba lweZimbabwe. Okulabanye abathi kuyamangalisa ukuthi unkosikazi Baleka Mbete lomnumzana Sydney Mafumadi bafike kwele Zimbabwe bakhulumisana loMnangagwa kuphela bahle baphindela kwele South Africa. Unkosazana Zulu utshele Gibbs Dube weStudio 7 ukubana okoniwa ngomlomo kulungiswa ngawo futhi.
President Cyril Ramaphosa uthumele abantu abadala ukuthi baye eZimbabwe bayohlangana nabantu abadala, enesethemba ukuthi kuhlangana kwabo nokukhuluma kwabo kuzosiyisa la sifuna ukuya khona. Ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani akuyona into esiyikhulumayo right now. Into esiyikhulumayo right now ukuthi njengabantu abangama-neighbor kumqoka ukuthi sihlale sikhulumisana, sibonisane, silungisane ukuthi okay, ngoba siyama-neighbor futhi sine-impact kuyo yonke i-region yethu, yini into esingayenza ukuze silungise la sibona khona ukuthi akuhambi kahle? Ngiyabonga.
Kodwa kuyalungisela yini Mazulu?
Ayikho into edlula lo. Ukuthi sithathe isikhathi esingakanani ngenye indaba leyo, kodwa ayikho into edlula ukuthi abantu bavume ukuthi bazokhulumisana. Njengoba sengisho nje, uPresident Cyril Ramaphosa on the government side uthumele i-delegation yakhe, izobuya i-delegation yakhe in brief athathe from there ukuthi wenze njani. Ngeke sithi sabantu bala e-Africa sibe sitelwa abanye abantu ngaphandle ukuthi akuzilunga or kuzozunga. Kudicida thina ukuthi izinto kufuneka zilunge ngoba we are Africans, siyazwana, siyazana, sine-history sihlangene nje. I-history lezo silungisela ukuthi sikwazi ukukhulumisana. Okumqoka ukuthi sizakhulumisana. Thina siwu-African National Congress ne-ZANU-PF njobe lokuthi sikhubeka sikhulumisana kuze kulunge la sibona khona ukuthi akulungi.
Unkosazana Lindiwe Zulu ngumgcinisihlalo wohlangothi olubona ngezobudlelwano lamanye amazwe ebandleni le-ANC lakwele South Africa. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulelwa ebulenjini bokuxhumana ubeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Imuli yakwaChuma edabuka eBhinga isicele umphakathi lenhlanganiso ezizimeleyo ukubana ziphathise ngemali yokuthwala izidumbu ezine zamalunga emuli inye apho phesikhathi sinye eGoli ngemva kokunatha utshwala obucatshangelwa ukubana bubeletshefu. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Omuyi umnumzana Sumuka Ingwenya ukhumbulani Chuma utakonowa Chuma noJelas Muleyancube abadabuka emandimoni phansi kwenduna uSinamagonde eBinga babhubhe ngemva kokunatha utshwala ababuthenge kulabo ababuthengisa ngokungekho emthethweni ngemva kokuba hulumende evale ukuthengiswa kwabo. Udade wabo wabomufi unkosazana Monica Ngwenya uthi abafo wabo bafe isihluku.
Ubhuti wagula nje isikhathi esincane nje ngiyabona waqala ngokusayisi safonela i-ambulance. Ambulance yangasheshi ukubuya ngesikhathi sagcina sesi-30 meter taxi. So ngesikhathi si-30 meter taxi vele ubhuti ya sekungumuntu vele ongaselaplan. Samthatha samhambise esibhedlela vele wafika vele sephelele esibhedlela.
Umfo wabo bomuye umnumzana Thabani Chuma uthi usizwa abaludinga kakhulu khathesi yimali yokuthwala izidumbu zabomuye zisiya ekhaya.
Kuthi lobo tshwala babulani phakathi lathi sijasikwazi. Sisekudubekeni okunye kunzima kabi ngale lockdown. Sinamali asinani, zama ukubamba yonke into esicala ukuthi singabambe hayi nokuthi saqalisela ngaphi sisiya ngaphi asikwazi. Esikucala kakhulu ukuthi uma nxa uhulumende noma yimuphi noma akuliphilisa asincedise kuthinini sikwazi ukuhambisa abafowethu ekhaya bebekwalapho esabe siwabona khona.
Omunye laye umfowabo wabomuye umnumzana Lovemore Ndlovu uthi sekule viki yonke beqoqa usizo kodwa lokhu kusilela.
So ungathi kukumbela kapati lokho ukuthi wakonja kugwasija na gani wa gwasija wa gwasija wa siviri ngoba ye ngankubi wana nkati mbimbo utiriwe nda sika ata amansi kukuswa nivya kutii inzuwe zika samizi ya nukonja utisika zika onene kumusa tikumbila kapatilo kubakonja wakonja bati gwasija wakonja bati gwasija kuti inzuwe zika zika kumusa
omunye njalo tate wabo wabomuyi unkosazana Tekshua Ndlovu uthi ngokwemithetho ye-coronavirus imota ethwala isidumbu kayisavunyelwa ukuthwala abantu. Lokhu ke kutsho ukuthi badinga njalo uncedo lwezinye imota ezathwala amakhosikazi abomufi lamalunga emole.
Abafi bethu ukuze lanamhlanje bebe leviki bengakahambisa ekhaya kushota yona imali yakhona, kodwa abantu basathaya singazi kumbe izokwana nini. Sisadinga lathi uncedo lokuthi ngabe ukhona ongasifakela imali yokuthi abafi bethu sihambe ekhaya endaweni zabo zokuphumela ezokugcina.
Unkosazana Ndlovu uthi bebezithupha emolini yabo abanathe lobutshwala, kodwa ababili babo baphumile esibhedlela. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe uthi lo ngumthwalo obheke isizwe sonke sikamthwakazi.
Khuthaza nje uZulu umthwakazi wonke jikelele ukuthi ungenele ungathi uyancedisa emndenini yakoChuma abafowethu behambe ekhaya beyolala. Kubuhlungu kakhulu ingathi umthwakazi wonke ungabambani ube nyamanye. Siyazitha amaphutha khona ayenzekileyo, but singazisakunaka lokhu, ziphathise kakhulu abafowethu behambe beyolala ekhaya ngokunzinza.
Kusenjalo isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhonanzi usekhuthaze uZulu eZimbabwe kwele South Africa ukuthi axwaye ukuthenga ukudla okwenziwe ngokungekho emthethweni ngalesi sikhathi sobunzima be-COVID-19.
Siyakhuthaza kakhulu kuzizalwane zakithi ukuthi zigweme ukuhamba ziyothenga utshwala lapho ezibuthenga khona ngudlu. Sicela abantu balandele imithetho nemiyalo ye-lockdown evimba ukuthengiswa kotshwala. Sithi ebantwini bakithi basopani, ngoba lobutshwala kusuka kungaziwa ukuthi sobuhlanganiswe nani, buhluzwe kanjani. Okubalekileyo manje ukuthi-ke sikuncediswane izizalwane zakithi zithole ukubuyiselwa emakhaya.
Izidumbu zabomuyi kukhangelelwe ukuthi zithwalelwe ekhaya ngolwesihlanu sezisiyangcwatshwa eBinga. ELeSouth Africa lavala ukuthengiswa kwenhlobo yonke yotshwala ngoba lisithi utshwala lwengeza inani labantu abangena esibhedlela, okuyinto ethatha imibheda okufuze ilale labo abalegciwane le-coronavirus. Mina Suru 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ngomonakalo osudalwe yi-COVID-19 elizweni lakwamanye amazwe. Yesizwe ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Umnumzana Joe Biden ozancedisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika emele ibandla lamademocrats ukhangelelwe ukukhuluma edolobheni leWilmington eDelaware. Nonkosikazi Kamala Harris amkhethe izolo ukuthi abe ngumsekeli wakhe irunning mate kulolu khetho. Unkosikazi Harris ngowesifazana owakuqala onsundu njalo eLindia, iBlack South Asian American ukukhethwa ukuncintisa esikhundleni esifana lalesi. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zifolile ezitaladini zeBamako eMali zisithi umongameli Ibrahim Boubacar Keita walelo lizwe achiye umbuso lanxa umhlaba jikelele usungenele ukuxazulula lolu daba.
Kube lokuphoselana aqatha edalela eParliament lakwele Botswana ngomvulo phezu kodaba lweZimbabwe, lapho abamabandla aphikisayo besole ibandla elibusayo leBotswana Democratic Party PTP ngokuthula eliwenzayo lingakhulumi phezu kwezehlakalo zeZimbabwe zokwephulwa kwamalungelo abantu. Intatheli zindaba yeStudio 7 noMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Umkhokheli wamabandla aphikisayo edale leparlamenti yakweleBotswana umnumzana Dumelang Salishando uvuse uthuli ngomvulo ngemva kokuchothoza ibandla elibusayo leBotswana Democratic Party iBDP ngokuthula phezu kodaba lweZimbabwe. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa etheswa umlando wokuhluluza abantu mahlana kanye lokwehluleka ukuhlonipha ilungelo loluntu. USalishando usole iBDP esithi yayangisa ngokwehluleka ukhipha ilizwi phezu kwesimo seZimbabwe.
We are appalled by the silence of our own government, which has decided to bury its head in the provincial.
Asicunulwa ukuthula kwaHulumende wethu ogqibele ikhanda lakhe echebechebeni ngokungakhulumi lutho. UHulumende weBotswana laye ulesandla kokwenzakalayo.
Umphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe unkosikazi Unity Dau utshele uSalishando ukuthi kule ndlela indaba yefana lalezi eziphathwa ngayo. Kodwa uSalishando kazange akuvume esithi bandla le-African National Congress ANC kwele-South Africa selakhipha mgceke ilizwi phezu kwalolu daba. Umsekeli kamphathi ntambo kweleBotswana umzana Slamba Tshokwane uthi uhulumende wakhe angeke aphonge ukuchothoza enye ibandla elibusayo ikakhulu lililunga lomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa oweSADC.
Ape hare accusa are re di tsala le Zimbabwe tota na rata go risk ra nna le botsala le mahatsamang
nxa e setsa umlando esithi singabangani le Zimbabwe go bengafuni yini u ba sibe ngabangani lamanye amazwe phela kusasa e Zimbabwe kusasa e South Africa ngakho ngiyabuza ukuthi ebengafuni sibe labangani yini ikakhulu lamazwe awe SADC
I special am SADC.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe kweleBotswana ezifana lomnzana Isaiah Sibanda zithi kuhle ukuthi udaba lwekhaya lukhulunywe emazweni angomakhelwane.
Ya, lokhu sekutshengisele sobala ukuthi lolu asilodaba oluncinyane. Njalo sesikhangelele ukuthi amazwe angomakhelwane angenele edabeni lweZimbabwe ukuhlala phansi begoqe izandla bebukele isikhathi sakhona mbona ngani sesedlule.
Wayengumongameli wakweleBotswana umnzana Ian Khama Seretsekhama nguye waphumela egcekeni esola umbuso kamongameli Mnangagwa njalo esithi uyazisola ngokuyangenela ukugcotshwa kwakhe ngemva kokuhluthuna kombuso kumuyi umnumzana Robert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Kodwa uhulumende weBotswana umangele ukuthi akasoze angenele kwezomdeni weZimbabwe kuzasetshenziswa indlela zenhlanganiso ezinjenge-SADC, African Union lezinye njengalokho kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ukuthumela iqula lakhe njengomgcinisihlalo we African Union. Ngingu Martin Ngwenya wendaba se Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kweze midlalo umncintiswano womdlalo wenguqu owe-UEFA Champions League ungena esigabeni sama-quarter finals namhlanje lapho okungqilana khona iqembu le-Atalanta lele-Paris Saint-Germain. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Sekusele amaqembu ayithoba nembili kumncintiswano we-UEFA Champions League njalo wonke la maqembu azadlalela imidlalo yawo edolobheni laseLisbon eliselizweni lasePortugal kusukela namhla ntambama lapho iqembu le-Atalanta elase-Italy elizadibana khona lele-Paris Saint-Germain elase-France enkundleni Estadio Daluz. Le nkundla ndawonye le-Estadio José Alvalade yizo okuzadlalelwa kuzo kusithi e-Estadio Daluz yiyo okuzadlalelwa kuyo umdlalo wokugcina lapho kuzagcotshwa khona intshantshu. Intatheli zindaba ezemidlalo Mkokwerira uthi akwaziwa ukuzawela khona induku xa ngemva kwemidlalo ye-quarter final ngoba kuxekwe intshantshu zomdlalo wenguqu.
Ama-quarter finals ye-UEFA Champions League lo nyaka kukhanya kunzima sibili singakhayela iqembu le-Atlanta idlala le-Paris Saint Germain. Kuzaba lo munzima kodwa i-Paris Saint Germain ngisikhayela abadlali abalayo ingaphumelela kanti RB Leipzig izadlala leqembu le-Atletico Madrid. Iqembu le-Atletico Madrid sikhumbule ukuthi yiloyo phela elakhipha intshantshu i-Liverpool. I-Barcelona ikhayela ne-Bayern Munich umdlalo omkhulu sibili ukuthi hayi lapha akwazi ukuyowela ngaphi ngoba kunzima sibili kwezo zonke ezimbili. Kukanti iManchester City izadlala iqembu le-Lyon lawo unzima singagala iqembu le-Manchester City likhiphe iqembu elikhulu ele-Real Madrid kanti ele-Lyon lalo lenelisa ukukhipha i-Juventus. So kukhanya kuzaba nzima kuma-quarter finals akwaziwa ukuthi ungawela ngaphi akukho lula lo nyaka.
Imidlalo yesigaba se-quarter final iqala namhla isiyaphela mhla zilitshumi lanhlanu futhi i-semifinal izadlalwa mhla zilitshumi lathoba munembili lamhla zilitshumi lathoba munemunye. Umdlalo we-final wona uzadlalwa mhla zingamachumi amabili lantathu kuyona le inyanga kaNcobakazi. I-final yalonyaka yomncintiswano we-UEFA Champions League bekumele idlalelwe edolobheni le-Istanbul eliselizweni laseTurkey, kodwa lelo lungelo laseliphiwa idolobho le-Lisbon ngoba lilenkundla ezimbili ezeneliswa ukugcina amaqembu ayithoba mnembili. I-final yomncintiswano ozalandela yiyo esizadlalelwa edolobheni lase-Istanbul ngomnyaka ozayo. Okolunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu, imidlalo ye-Absa Premier Soccer League iqhubekela phambili namhla ntambama lapho iqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ele-Kaizer Chiefs elizancikilana lele Bidvest Wits ngase-Orlando Stadium. Ebese kule nyanga ezine limidlalo yeligi yamiswa khonale kwele South Africa ngemva kokuqhamuka lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Okwamanje wethi sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Phansi kohlelo lokumelana lesisebenzi yabalwa becatsha olwe Terrorist Financing Targeting Center, TFTC, uhulumende weMelika esebenzelana labangani bakhe bamazwe aweGulf wenelise ukuqinisa impi yokulwisana labenhlanganiso zabalwa becatsha, ama-terrorist organizations, emhlubuleni owe-Middle East lasemhlabeni jikelele. Amazwe abamisana lele Melika kulolu hlelo abalisa ele Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar kanye le-United Arab Emirates. Kulolu hlelo amazwe la ayisikhombisa ayabelana ulwazi oluqakathekileyo olunganceda ukulondoloza ezomvikela. Lokhu lwasungulwayo lolu hlelo lwe-TFTC ngomnyaka ka-2017, amazwe la asisebenze ndawonye kumahlandla amahlanu belwisana labalwa becatsha ama-terrorists angamachumi ayisithupha 60 lenhlanganiso lamaqembu abo emazweni achiyeneyo emhlabeni jikelele agoqela abamaqembu anjengabo ISIS, Al-Qaeda, Lebanese Hezbollah kanye lama-Taliban. Kusikhatshana esisanda ukwedlula abe-TFTC bethule umbiko wezijeziso eziqondiswe ebantwini abayisithupha abasebenzelana lamalwecatshwa aweqembu le-ISIS emizameni yokuvimba leli qembu ukufinyelela izimali zokuqhubekisa impi yabo emhlabeni jikelele. Izijeziso lezi ziqondiswe kumankampani akumsebenzi wemali amathathu akwele Syria athi Al-Haram Exchange, Tawassul Company, Al-Khalidi Exchange kanye lokusetshenziswa ukuhambisa izimali ze-ISIS emhlabeni jikelele u-Abdul Rahman al-Hussein al-Ahmad al-Rawi kanye lomqondisi wenhlanganiso e-Nijat Social Welfare Organization yakwele Afghanistan u-Sayyid Habib Ahmad Khan. Amankampani lawa lalaba bantu abaphansi kwezijeziso lezi nxa impahla yabo loba izimali zabo zingatholakala bahle bavinjwe ukufinyelela. Amabhanga bengathola lolu lwazi baxwayisa ukuba bazise iwofisi ye-Office of Foreign Assets Control, OFAC. Isiqondiso ze-OFAC zalisa ukwenza ibhizimusi phakathi kweMelika lalaba bantu ukuhlawula loba ukwamukela imali phakathi kwelizwe kumbe emazweni lapho eleMelika elingafinyelela ukuvimba lelo bhizimusi ihle ithathwe impahla lenotho yonke yalowo muntu. Iofisi le ivimba izizalwane zeMelika ukuthi zibe lobudlelwano labantu abaphansi kwezijeziso. Unobhala obona ngezemali kuhulumende weMelika u-Treasury Secretary Stephen Mukin uchazise kabanzi ngabakwenzayo phansi kohlelo lwe-TFTC oselwenelise ukuphazamisa imisebenzi yama-terrorists emhlabeni jikelele. Uphinde wathi uhlelo lolu soluqinise ubudlelwano obukhona phakathi kweMelika lamazwe aphansi kwalolu hlelo. Unobhala wezobudlelwano beMelika lamazwe omhlaba u-Secretary of State Mike Pompeo yena uthi uhlelo lwe-Terrorist Financing Targeting Center lukhona ukuxwayisa ama-terrorists labasekelayo ukuthi bachiyane lalumkhuba ngoba bezabanjwa bejeziswe. Lawo ngamazwi kahulumende weMelika liwabalelwa yimi uMikeobe we-Studio 7.
Lolo-ke bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Singeke ehlukani sihlobo. Wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intatheli zindaba uHopo Chimono ukhangele lokupha ubufakazi besimo samajele kusasa edaleli kamantshi eHarare kodwa kungavunyelwa intatheli zindaba. Imuli yakoChuma edabuka eBinga isicele umphakathi lenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi ziphathise ngemali yokuthwala izidumbu ezine zamalungu emulili abhubhe esikhathi sinye eGoli. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupracetis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.